Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingalichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 6 Mabasa 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uZulu kathesi basanisekile abantu abaningi abakwazi ukuyikho, abantu balindile ukuthi babone ukuthi kambe le imali yokuthiwa yizigi yona izabe isebenza njani. So iluhlubo likhona, njalo singakhohlwa phela ukuthi okwenzula abe le mbuzo emine into la iqalise.
UZulu uthwele nzima lamuhla ngemva kokwehluleka ukusebenzisa imali ngoba kuthiwa imitshina isalungisiswa ukuze kusetshenziswe imali esungulwe ngolwesihlanu ethiwa ngamazigi.
Nxa uhulumende ekhona engafuni ukukhuza upayethe enkosini esikhona namhlanje lubulelani kalobho yula kumalo, engafuni ukukhuza ipayethe kuye, uhulumende lo udingane emathambeni, uyabe dingane.
Wayeyinduna entaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni uthi uhulumende kumele aqale ahloniphe inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Khumalo engakakhulumi ngamathambo kalobhengula. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuhloka kwesakhiwo eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuhloka kwesakhiwo eHarare. Abantu laba babikwa bebecatshela izulu bemi eceleni kwesakhiwo lesi ebesiseduzane lomgwaqo uChinoyi sasesidilika. Abahlenga abawelwe ingozi babikwa belokhu besazama ukudingisisa ukuthi bangaki abalimele kumbe abafileyo, kodwa bese kutholakele izidumbu zonezo ezine. UZulu uthwele nzima lamuhla ngemva kokwehluleka ukusebenzisa imali ngoba kuthiwa imitshina isalungisiswa ukuze kusetshenziswe imali esungulwe ngolwesihlanu ethiwa ngamazigi. Amabhanga athumele uZulu imbiko kumakhalekhukhwini yokuthi abasoze benelise ukuthola imali yabo lamuhla. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank omutsha umnumzana John Mushayabanu owazise izolo ngokwethulwa kwemali entsha le uthe uZulu kuzamele ahambise ebhanga imali endala eyama-bond notes, kodwa umuntu engahambisa imali endala eningi kakhulu uzabuzisiswa ukuthi ubevele eyigcine ngaphi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kodwa nxa sinanzelela kathesi uhluphe sesilinanzelele kumbe sikubonayo, amabhanga akhanya sesithumele amameseji ebantwini bonke ngobuningi ukuthi okwenzakala kathesi akula muntu ongenelisa ukubana akhuphe imali yakhe i-RTGS ebhanga ngesizathu sokuthi basazama ukuthi imali le engabi khona ebhanga bazama ukubona ummo lo khona unjani, ngabona basadinga into nje ukuthi babone ukuthi ngabule malini. So uyikhona ukuthi kathesi akula muntu ongenza i-transaction RTGS langawo le mali ebhenki. So imali zonke zibanjwe khona mpana zimumethwe, akula nto ongayenza. Sibona la makhampani amanye anala ama-parastatal lawo akhuluma okufana naye ukuthi nxa ule RTGS ungeke wenza wabhadala lutho ngaleyo mali kwalesi sikhathi. So sithe sikhuluma kanje kathesi amabhanga ungeke wayithatha leyo mali, la makhampani la abaningi ama-parastatals ungeke wayisebenzisa leyo mali ubani ubhadale. Ngezinye indlela imali zabantu zivalelwe kathesi estoksini, ungeke wayikhupha leyo mali baze baye ayenze lokho abantu bafuna ukuthi babonthe ukumbe bafuna ukuthi aligne imali leyo kula ebank lezikhi ngibona ngathi kwaba kulendelela kodwa wakhathesi umuntu le mali RTGS fa lo muntu ela mali ngoba kungekho into ongayisebenza leyo mali kwalesi sikhathi
yena uZulu uyakuzwisisa yini ukusebenza kwemali le
uZulu sikhuluma kanje kathesi abantu bezimbabwe abane balembuzo emnengi lampendulo ngoba oqala kulembuzo ethitha ukuthi alright nxa imali sikhona izikhi iyo yini ezakusebenza ukuthi nxa sengifuna ukubhadala kungathiwa hayi lapha lethi US dollar ungabhadala ngezikhi lobanga leyo mbuzo ikhona abantu abakwazi ukwenzakala njalo abantu bayaqhubeka ukuthi siyananze ukuthi bekule indlela yokuthi kwezindawo ngakhala emapassportini lezi zinto bezithengwe ezitolo lapho ufika kwesinye isitolo uzakuthiwa hayi le impahla ethile ungeke wayithenga nge-RTGS sebenzisa US dollar so imbuzo ekhona kuZulu yena leyo ukuthi khathi esinaso kuleziko izabe isebenza yini izikho kumbe kuyasiqhubeka into zifanana ukuthi kuthiwa hayi lapho ungabhadala ngezikhi lapho ungabhadala nge-US dollar imbuzo yonke ekhona njalo sinazele ukuthi kambe abantu futhi uZulu umbuzo abalayo ukuthi nxa usuthi uyaphuma phandle kwelizwe kambe le imali izabe inanzelelwa yini isemukelwa yini ukuthi ngihambe mina ngithwele izikhi ngifike ngale ngenezi ukubana ngiguqulele leyo zikhi ingene kuleyo mali yelizwe kumbe kuseBotswana kumbe South Africa kumbe seZambia ibanjithele baneleyo mali imbuzo yonke ekhona ngezinye indlela uZulu kathesi basanganisekile abantu abaningi abakwazi ukuyikho abantu balindile ukuthi babone ukuthi kambe le imali okuthiwa izikhi yona izabe isebenza njani so iluhlobo olukhona njalo singakhohlwa phela ukuthi okwenzulu abe le mbuzo emne into la iqalise siyakwazi sathi ngena ku-RTGS sasiphuma futhi kokunye kwaba le mbuzo ekhona sangena ku-RTGS yaqhubeka lawo yaluza amandla sakuthina sekulohlobo siphakathi kwalo njalo umbuzo uzula lawo kathi sithi kambe le imali ingafakwa izabamba yini ukuthi imali ingabe loku luza amandla yonke leyo imbuzo ekhona esebantwini ukuthi babone kambe le izikhi izakhuqulwa njani impilo zabo kuthi izisebenza zile mbuzo emkhulu ukuthi kambe ngase zithwele izikhi ezayo izabe ilamandla yini ukuthi bezenelise ukuthi baziphilise ngelemuli zabo ngaleyo mali ngoba i-RTGS ibingela amandla kathi ezulanga uyinikwa ibingancedi ngoba liqala ukuthi ungayithola uyedinga imali yemzini ukuze wenelise uba nithenga izini umbuzo wakhona futhi kuzisebenzi kathi ukuthi ngaso kule zikhi le kambe ngayiseyihole le zikhi uthi ayisebenzise konke afuna ukwenza kumbe la izahlupho sofana futhi abhode ngale emkambo omnyama azame ukuyadinga idola leyamele ukuthi indosebenza so kukhona ukuthi hayi abantu basahanisekile nje akula muntu owazi ukubana kuyiwa ngaphi ikubona lawa amabhenki ikubona lawa amakhampani nalawa amaparastatali bethiya-ke esimeni osebenzisa izimali so kutho ukuthi uZulu le mbuzo kanti labona babona bamabhizinisi abale mbuzo yikho bemisile ukuthi imali ingahle isebenze ngoba kufanele nxa into le isenzakala kathesi imali esebhenki yomuntu iguqulwe ibe yiloso simo ngiqhubeke ngisebenzisa imali kodwa kathesi ungeke wayisebenzisa
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
The Voice of America, VOA.
Abecele lebandla le-CCC abasekela umnumzana Nelson Chamisa balelwe ukuthi benze umhlangano obujonge ukuhlomisa inkokheli yezigaba zonke zelizwe emaswingo lamuhla eMacheke Hall. Amalunga labikwa ekunhlanganiso ethiwa Blue Movement acine esenza lomhlangano kwenye indawo ngemva kokuba amapholisa ahlomileyo amanye elezinja eqaqele lindawo avimba ukuthi umhlangano uqutshwe. Siqoqele esikhulumeni saleli cele umnumzana Promise Mkhwananzi uze sizwe okuningi ngalolu daba.
Emaswingo awumhlangano lethatha sibele siwenze kodwa ke it's very unfortunate ngoba umhlangano lo was not a public meeting ibiyi-workshop nje engasiyo public meeting it was not a political meeting it was just a workshop
kodwa ligcine liwenza
besinandi ukuzokwenza umhlangano and kungelanto engasisa ukwenza umhlangano nalokho ke siwenzile umhlangano workshop ngathi mina siyenzile i-workshop.
Okay, kodwa ungasitshela ukuthi wona inhlelo zenu zihamba njani kwakathesi?
Inhlelo zenu zihamba kuhle kakhulu. Njengoba ngisho ukuthi imihlangano ama-workshop ayenziwa, imihlangano eyenziwa eyokuhlela nokuxoxa-ke umhlangano wethu. Silungiselela uZulu weZimbabwe, iZimbabwe entsha, iZimbabwe ehlelekileyo, iZimbabwe eliphuzileyo.
Ye kodwa uZulu uyabuza ukubana lona ibandla elitsha kumbe inhlanganiso entsha izasungulwa nini?
Inhlanganiso yabantu esingathi ngesikhiwa i-citizens movement ikhona iyaphambili ibandla le-TPC ingxenye yale movement enkulu by siyo yodwa unyango kwenza ngayo ukuhlanganisa ama-non-governmental organizations, civil society, abanye abakhokheli abatshiyeneyo abadeliva uhlelo lwe-democratic Zimbabwe.
Yena umnumzana Nelson Chamisa uzaba ekhona yini kunhlanganiso le?
Umnumzana uNelson Chamisa nguye umkhokheli we-democratic movement yeZimbabwe. Themba labona istatement asikhipha ekhuluma ukuthi usetshiye inhlanganiso ye-TPC kodwa katshiyanga ezombangazo. Ngalokho umnumzana ubaba u-advocate Nelson Chamisa nguye olokhu engumthungameli wenhlanganiso ye-democratic movement jikelele eZimbabwe.
Manje labo abanye abalo mnumzana sengezochabangu bona libathatha njani abasoze bephazamise na inhlelo ze
akulahle kuyaphanjaniswa kuhle ngoba sebahlanzwa inhlanganiso baphandle sebesenza laba abakwenzayo okungelani nenhlanganiso ye-democratic alternative nenhlanganiso yabantu beZimbabwe abafuna ukubona inguquko elizweni laba laseZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele lesisi elisekela umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma icingweni le Studio 7 esemaswingo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela umsheshwe
lamlela nampaba fobembula.
Kwezemaphandleni, iningi lezakhamizi zemaphandleni selikhalela uhulumende ukubana aphange abasize ngokudla bengakabulawa indlala kulandela imbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa oze wavuma ukuba kulendlala esabekayo elizweni esithi kudingakala imali engange US$2 billion ukuze ihlenge abantu abafika phose izigidi ezintathu. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxayo lo msakazo we-Studio 7 zithi sezisidla nzima kulezi nsuku, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele aziphathise ngokudla. Isabelo sezansi emaNdebeleni nesinye sezigaba ezibhekane lendlala enkulu elizweni lonke jikelele ngenxa yesomiso. Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe eGwanda uthi ufisa ukuthi lalapho ukudla kusabiwa kungabi le nketha betshabi ngoba zonke nje izakhamizi esigabeni sakhe zidinga uncedo lokudla.
Akula kudla kwezifuyo, akula kudla kwabantu ebesikukhangelele ukuthi aluba kusenzakala, aluba uhulumende athi kungenela lezi inhlanganiso mhlawumbe lazingenele ukuze kunqotshwe le indlala esiphakathi kwabantu, ukuthi wonke umuntu anakekelwe kathesi. We make sure ukuthi wonke umuntu uyathola ukudla, kungabi lo muntu okhethwayo. Lokho ukuthi kuthiwa kukhethwa lowo lalowo angeke kusise ndawo. Wonke umuntu akhangelelwe ngelihlo lokuthi athole ukudla lokho akufanele akuthole ngoba wonke umuntu ulambile njengamanje.
Ugcizelele wathi kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo zincedisane lohulumende ekulwisaneni lesi siphepho sendlala ngoba isimo lonyaka singamanga kahle.
Kubi, akuqondanga kubi. EmaThebelelendi lapha esikhona kubi kakhulu, amanzi kawekho, ukudla akukho, so konke lokhu kunqaza ukuhlangene kwenza indlala ibe mbi kakhulu.
Amazwi la agcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi seMawane umnumzana Gabriel Moyo othi lonyaka ngaphandle kokuthi basizwe nguhulumende ngokudla baza kufa lezifuyo zabo.
Kuyadingakala uncedo olukhulu ebantwini, kube lamadona azancedisa abantu ekudleni ngoba ngaphandle kwalokho akula nto ezalunga ngoba abantu baza kufa lezifuyo zabo. Amanzi akula, ukudla akula. Eminyakeni kuya kube ngcono ngoba abantu bake bathola amajodo, bathole lamakhabe balibaze. Lo nyaka vele akula, sikhuluma nje emasimini vele abaningi sebevulile emasimini.
Unkosikazi Thando Mahoba oyisakhamuzi seMatanamombe eGwanda uthi iningi labafundi lilakho ukuphazamiseka ezifundweni kuthemelizayo xa lingasoze lathola ukudla.
Umntwana ke kumele aye esikolo ayebhekana nezifundo zakhe, ngapha ekhaya kungalali ukuthola ukuthi oludliwayo. Sibonga nje ukuzwa uhulumende esithi evumile ukuthi le ndlala ekhona inkulu kakhulu, ifuna ukuthi uhulumende angenele ancedise wonke umuntu ngoba lo nyaka kula kuthi ngubani, abantu bonke balambile.
Umongameli Mnangagwa uze wavuma ngolwesine ukuthi kule ndlala embelizweni lanxa uhulumende wakhe wayesithi iziphala zilamabele aweneleyo ngenxa yohlelo lakho lokulima aluthi ifumvutha. umnanga kothembise njalo ukuthi gakho lo yedwa ozabulawa indlala kuleli. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngise Gwanda Albert Ngube.
Siyabonga Albert asengidedela emuva ngilitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party onkosazana Busi Moyo lo Sibongile Banda abasanda ukukhululwa ejele yemlondolozi kobulawayo ngemva kokusebenzela isigwebo sabo eseminyaka emithathu. Ukuze sizwe ukuthi abesifazana baphila njani emajele, uMabanda nguye umqalisi ziba.
Omama bathole nzima ejele. Kathesi omama sebebaningi kakhulu. Leqiniso lokuthi capacity imlondolozi eyehlele ukuyithwala isidlulisho. Ngoba ukudla akusekho, kudliwa umfushwa ongela mafutha, ibhinzi ngamaganazi ezinye ezingavuthwayo. So impuphu yangikhona impuphu emnyama esingakwazinyanini. Laba abanye abaphansi amabhigla bayakhona ukuphenduka njalo emajele. Abantu laba balutshwana ukuthi angadala icala aphume aphinde. Ngabe iamnesty layo iyashala phansi ikikhangelisise abantu bona labo, ngoba amanye amacala angikhona abawenzanga befundisa kwaba yingozi eyabehlelayo. So akufanani lalaba ama-bitlers. Ama-bitlers uphuma ngoseptemba ngo-Okthoba sebuyeshi. Sikhuluma ngabantu bamadrugs, sikhuluma ngabantu babotefa, sikhuluma amacala amancane amo-8 months abo-1 year sebelebizwe lokuthi ngamajoba e-edish. La bantu phansi abantu abasejele cela libamukeshi ukuthi umuntu lo aze abone indlela kungenhla kwabantu abedingela abantwana okuya esishi, kodwa abesecina esezibona esebhale amacala ayiwo asemphosela phakathi.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo usithi amalungelo akho awukholo lwesimoslem ayengananzwa ejele usesekuremand. Bekunjani kathesi?
Bekuwese eHarare kungcono ngoba kade bengamfoseli ukuzokhonza ichurchi zabo, kodwa ngapha emlondolozi besifoswa ukuya enkonzweni yangikhona ngesani. Kade ngihlalela kathesi napathi kwesikhathi uzokuthiwa ngikhona kula muntu okumele ayekele ukungena inkonzo yangikhona. Azame ukukhuluma ukuthi mina phela libe wathini ngumoslem basha zokugqoka. Ngikhuluma kungenile 2 years ngisehluleka ukukhuleka, bengiphila ngokwenza amadiwazi, kodwa i-constitution yona inanga ngelo lokholo lomuntu. Ngoba kwesikhathi wabezwa bephuluma bethithi indozeni zama-right liyashiya phansi.
Wawusithi njalo bayasetsha okungelanhlonipho labantu besifazane, lokho bekwenza
like mina ngigqoka amandlazane. Kungenzakala ukuthi wakhohlwe ube kwazi ukuthi uzafice kwesinye isikhathi bayathela ingubo ngamanzi. Kuphi emalangeni into adluleyo kube le inye isethu eyinye ethi abantu balahlekelwa ngeviki bayakwanisa ukuthi batheshe bafake bayakhiphe ukudla, bathi ukudla kakungeni emaseni. Kwesinye isikhathi bathathe amasaka okugeza, kuthiwe akuvunyelwe ukugeza ngamasaka. Abanye manje babe belamaloshini, amaloshini awuvunyelwe. Kungaba le ivashini abangane bayayisolela layo bayayithatha amagama ama-telecom bayathatha okokuthi bakutshela yana lapha guqa ngitshela nxa uyaguqela umzukulu wakho kele ukuguqa uyabe usuphambani ipanitsho sosiyagezisa amaqhe.
Ye, ngomzukulu utsho ubani?
Ugadi uyabe yisazikani.
Ukodwa ngaba wuphi umhlobo?
AmaNdebele khona abana mangabona angu-4 or 5 umhlobo wakhonayo. Oyedwa nje umNdebele ongani uleyo sindlane esingalikhonayo. Njalo into engimangalisayo ilaba amashona angapha ababehave njengamashona eHarare lapho esasivele khona isiguru. Angikwazi ukuthi buhlungu bani nolunye abanye abalalo phezu kwethu. Ngendlela esiphila khona sibuya sipeshela sithanda, kodwa siphumile singabaphilileyo. Bekunzima ukuthi imbhida yesisikhathi ikhayiwe yaphela amagusana amachongololo bazasebefaka embizeni kunjalo. Ngizadlala ikhethi ukuya kwamagundwane bamachongololo lahla khathana ngoba ungayekela buyabe kungalaplani. La kwesinye isikhathi ade bebuya amavisa ade befike bahlalise ngaye beze bengene ngo-1 befike khonangale ngama-9 sibabone ngo-1 kwesinye isikhathi bebacothe bengabona.
Ungathini ngokufica sokule ngxabano kubandla lakho le-MRP?
Kubuhlungu khonokuyana ngoba sokukele sokukhanya ngithiwa sasisenza izipuni zokukapula ithukela befake enkomithini. Bona laba abayibasebengani badabukana labanye thina sikwazi ukuthi uhamba njani sikakuzwa.
Uzaqhubeka uphatheka kwezombusazwe?
Ukuqhubeka nyakhula ngaze ngibe ngisabile ngivele kunzimeni okungaka siyaphambili.
Kuyini okhangelela ukukwenza?
Bengifisa kuphela ukuqhubeka ng
business yami ngangathola kahle imali lokho ngingathi umsebenzi ongangiyenza lapho ke bekurayi
kodwa ibusiness owawusenza
angangithengisi ngangithengi yakhile uyishopu angikwazi but impahla zasendlini ukhanya kuchitheke okuningi ngezigqoko khanya kuswela vele into eziningi khanya kuchithekile
kwakungelamuntu okukhangelela lowo ngunkosazana Vusimoyo ilunga lemthwakazi Republic Party sizwe njalo omunye wakhe unkosazana Sibongile Banda basanda ukukhululwa ejele emlondolozi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Siyabonga sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Felix Nhlanhla yamangwe ndiweni siyakwamukela kuhlelo
hayi siyabonga baba siyabonga
ye ungasitshela ukuthi uluzwe njani wena udaba lolo lokubana amathambo enkosi ulobhengula asetholakele lapho angcwatshwa kwona
hayi amathambo awatholakanga azange bawathole amathambo lawo singathi nje sokukhuluma ezombangazo sezingena phakathi ezombangazo lapha nje ukuvala nje ukubambisa nje abantu ilije ilanga likwazile nje emini akulaqiniso ngendaba le ayikho lokhu ukuthi mhlawumbe umashobane wagudla ngale eZambia eEastern Zambia at the time kwakuyisigaba esikhulu kunaphayana le ndaba yayibiza uzwa ngendaba emuva khonani yikho ke ngesikhathi leso yesakholwa ukuthi mhlawumbe ngxe inkosi yadlula khonaphayana kodwa ukuthi intaba thize ikhona laphayana lokhu sakuzwa kudala akuthuthanga namhlanje sakuza kudala sikhuluma lobaba unyathi uphathisa nyathi khonaphana laye engakalobi ibhuku lakhe yikho ke sikhuluma ngendaba endala esasiyiphethe njengemfihlo kithi ukuthi engxenye ilele khona phayana hathi ukuthi namhlanje ezepolitics bethu ingungu ukuthi sesitholile hayi lento kudala sasiyazi sasithulele nje kuphela ukuthi engxenye ilele laphayana lakho phezu kwalokho asoze inkosi khona khona phayana eZambia ivume ukuthi basondele endaweni ethize bahamba nje egangeni amadoda athize bakhomba bathi hayi liyazibona izintaba ngale sicabanga ukuthi engxenye inkosi ilele khona phayana kodwa angeke lisondele ngoba lokho hayi kuyazila akulamvumo ukuthi lisondele bafika khona le bacabanga ukuthi hayi bazatshengiswa sibili ukuthi inkosi ilele phansi lapha kumbe amathambo alaphana hayi lokho akukho
manje ke nxa sikhangela ukubana kungaba liqiniso ukuthi akhona phana amathambo libona yini kufanele ukuthi agejwe ayebekwe eZimbabwe
hayi leyo ndoda inkulumo eba ngizwile umuntu omdala ekhuluma engimthanda kakhulu ngimhlonipha kakhulu uMbulazi uKhumalo uLeo umuntu omdala uXegwana esithi lingawathola amathambo lawa lizawenza sesizathona liwagula liwagula lisenza imthanyithanyi ligide ebusuku lisenzani kuzaba njani uMbulazi wathi linqwala ukuvele ukukhuluma ngento le wathi kuyazila and lakho umuntu ohlose ukuthi asondele athinte enzeni uyazethesa nje izimo uyazethesa izimo ngoba lapha usedlulisile amalawulo wadlulisa kathana nxa ukuthi phambilini and lapha ngikhuluma ngokuthi kuzaba yisigodlo esikhulumayo ebukhosini ukuthi kuthweni senzeni kufanele yini ukuthi silonde indlela siyekhonale siyecungulula ukuthi lathi sithole iqiniso ukuthi yikho yikho konke lokho kuzaphuma esigodlweni kombulala ukuthi singahamba endleleni leyi singakafiki esigabeni sokuthi siqukule simlethe ngapha kithi hayi lokho kukhathana kakhulu kodwa into engayikhuluma kakhulu ngitshaye phansi ngenduku kakhulu indaba leyi ayingenelani lombangazo ayingenelani lepolitiki ayingenelani lohulumende okhona ikhatshana nxa uhulumende ekhona engafuni ukukhuza ubayethe enkosini esikhona namhlanje lubulelani kalobo yinqula khumalo engafuni ukukhuza ubayethe kuye uhulumende lo udingane emathambeni uyabedingana kukhokho kumuntu lo ebanzi kakhulu uhulumende engalawuli kuyazila sibili kakhulu engathathi unyathelo
hayi kuyezwakala esikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
hayi mahlaba ezulu siyabonga kakhulu ukuthi sihlafuna ithamba leli sikhulume ngakho siyabonga ba
hayi lathi sifone lo ke bekungumnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo uhlelo lunye ngeviki ezayo sikhathi sini. Uhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi uPetros Dlovu ohamba njalo ngegama lokuthi umzukulu kaGoliathi linsizwa idabuka esigabeni sedandanda elupane kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ngedlalade layo elitsha.
Siyohlangana elupane ngalengoma siyohlangana etandanda
nabingelela babu untungameli nabalaleli be Studio 7 kwezomculo ngiqale lonyaka Zonye kupingo mezo ufo Anga kambiba ngelite kakulu
Washo wangenu mzuku kakuli hati mato Tabane batu mtanga niso tanga nisindwe zinani Iti mfoga biela chofa chofa lapa mabata nbese nishaye bantu mengu Iti kumemezu msira ngemtatale wela secholo chopansi Wese angazi skot Wapinda kwa memeza njalu tambole nyoga nyemtata ucholo uchwezi kwa damini sko. Iti, misazo bashaya bafana ngengoma bekhala bakhala ubese wezonda balomo.
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngokuhlala ngihlala kwela South Africa bakuntungameli inumber zami ngu 0622552869 ngizophinda njalo 0622552869 uhlala ngihlala ngiseJohannesburg kwela South Africa
ubachiyela waphamazi abalandeli
abalandeli bami ngibachiyela ukuthi noma kungabe kunzima kangakanani emculweni ngisazoqhubeka ngibajabulise bengakhathazeki
into nje engayitshela nje abathakazelela ingoma zami naku online angazifaki ngisazama ukuthi ngizifake ku online ipage le Facebook mabe abe bendinga abantu bengangithola mabe gugula lapha nabagugula libhalwe emzukulu kaGoliath hlanganani
umbona nginje akhula kanje umbona nginje angemazuba
Nanso ke insizwa edabuka eDandanda ethiwa yona nguPetros Ndlovu kumbe umzukulu kaGoliath esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. kulabantu abane abacatshangelwa ukuthi bafile ngemva kokuhloka kwesakhiwo eHarare. UZulu uthwele nzima lamhla ngemva kokwehluleka usebenzisa imali. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande, sithi asidibanene njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.